sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni westudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 27 Ntulikazi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, uZulu wehlukene imbono ngokuthi idolobho lakoBulawayo yilo elilenani labantu eliphansi kakhulu elizweni jikelele.
Yasithi thina ngo-1980, 81, 82 kuqala indaba zeGugground, abantu abaningi singathi ngabantu abe-ablebodied babaleka baya kuboBotswana baye South Africa abazange bephendukelabo.
I-commission ebona ngokulinganiswa kwamathuba abesebisa labesifazane e-gender commission iza kuba nomhlangano wokuhlaziya ukudlwengulwa kwamantombazana lokubendisa besebencane emakhokhoba koBulawayo ngoMgqibelo.
Sizabhala iripoti thina njengecommission esizayethula kuma-legislators, ama-MPs e-parliament. Siveza ubufakazi obukhona ukuthi nansi into eyenza amankazana ayendiswe kakhulu, bahlukunyezwe kocansi kakhulu.
Imbongi elodumo u-Obed Dube ucela uncedo lokuphathiswa ngemali yokuya embuthanweni wezokuzilibazisa kwele German.
Izinga besengilo kathesi, i-visa sengiyitholile ngilayo. Abaqoqi balomcimbi babethe kumele ngizibonele konke kuze ngiye khona ngoba ngiyakhangisa ikhono lami ngale.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Behlukene ngemibono phezu kwempumela yokubalwa kwabantu eveza ukuthi idolobho lakoBulawayo yilo elilabantu abalutshwana kakhulu ukwedlula izigaba zonke zelizwe. Amanani la aveza njalo ukuthi izigaba zontathu zeMatabeleland ezigoqela koBulawayo, iMatabeleland South leMatabeleland North yizo ezihambela emuva ngamanani abahlali. Lusethula impumela ye-National Census equtshwe kunyanga ezedluleyo izolo, ugatsha lwe-Zimstats luveze ukuthi inani labantu beZimbabwe likhwelile lisuka phezu kancane kwezigidi ezilitshumi lantathu, i-13 million, ngomnyaka ka-2012 lafika ku-15.1 million lonyaka. Idolobho leHarare yilo elilabantu abanengi abayi 2.4 million, lilandelwa iManicaland yona elabantu abangu 2 million. Idolobho lakoBulawayo yilo elilabantu abalutshwana elizweni lonke jikelele abangu 665,940,000 kuphela, lilandelwa iMatabeleland South elabantu abangu 760,345 kuphela. IMatabeleland North yona ihleli kuzinga lesithathu kusukela emsileni ngabantu abangu 827,626. Abanye bathi kuyamangalisa ukuthi kungani amanani akoBulawayo ephansi khona kukhanya kulabantu abanengi. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube.
Sisuka kusidanisa ukuthi kati i-census iphela kayifanani lokuthi umuntu uyabe ebhalisa ukuyavota. I-census ngabantu abaye bebalwa, linani labantu abaye bekhona sibili abatholakeleyo kusetyenziswa le de facto method yokuyikho ukuthi umuntu ubalwa lapho afithakale khona ngalezo sikhathi. Ukusuka lokhu sidanise njengoBulawayo ukuthi nxa sihambe ezidaladeni nxa nje sikhangele emalokishini abantu baningi, nxa nje ukhangela amabhasi nsuku zonke ayethula abantu evele emadolobheni athiyeneyo, okungaba ngukuthi mhlawumbe ngalelo langa kubalwa ngakugaya ukuthi abantu batholakale bebaningi. Kodwa-ke sesisuka sizibuze ukuthi kati kubangelwa kuyini ukuthi iBulawayo ngasiyibona thina sisithi silabantu abaningi asebengezelelekile lanxa uhambe ezitaladeni zakoBulawayo kuyabe kuminyene kugcwele abantu abathengisayo. So sesizibuze ukuthi abantu bona lapho bathengisa behlala ngayo mhla kubalwa babengazi.
Siyazi ukuthi eMathebelelendi yikho okulabantu labo okuthiwa ngama minority abantu besiNdebeleni babikwa bebalutshwana ukwedlula abesishoneni. Leyo kayisiyongcazelo esuthisayo yini?
Okumele sikunanzele ukuthi lanxa ubulawayo ibala lesibizo lesiNdebeleni la eMathebelelendi ibizwa ukuthi eMathebelelendi kayisiko ukuthi abantu abakhona ngamaNdebele kuphela. Siyakunanzela ukuthi abantu kakhulu abavela emashonalendi sebegcwele koBulawayo. Abantu abavela emashonalendi lakwezinye indawo kubomanikalendi kibomashingo bagcwele khonapho koBulawayo. So thina besikhangela ukuthi mhlawumbe inani leli liyaphuma sokuveza ukuthi sebegcwele koBulawayo, ngoba khonaphaabambesitaladini kuyavela ukuthi abantu abakhulumaishona sebefikile koBulawayo baningi. So yikho sizibuza ukuthi indaba inani leli lingavezi khonokho kuyukuthi kambe singaze size abantu abalutshwana bangumsindo ongaka ngolimi lwabo xa kuyukuthi balutshwane. So esuka sekunanzele ukuthi laxa uhambe esaladini lapho kugqiniswa khona kibo 4th Avenue kibo bani bani, kuyavela ukuthi abantu abagcwele khonaphala phansi ngabantu abakhuluma ulimi olungasolo lwamaNdebele. So-ke ngaze sithi amaNdebele malutshwana, kodwa-ke bakhona abantu abangakhuluma ulimi lwesiNdebele asebethe bagcwala koBulawayo. Besikhaya ukuthi inani lonaleli likuvezi ukuthi sokube le increase ibangelwa ngabantu abavele kwezinye izindawo abavele ngaphandle kwamathebeleni bezohlala lapha koBulawayo, kodwa kholoko isenza sidayi kuvezi. So siyazibuza ukuthi kushile kathini.
Kumbe mhlawumbe ingcazelo baba Dube engxenye eMathebelelendi liyelamisa kakhulu?
Kungaba isizathu sonesi ukuthi abaningi abantu bakithi bayagidima bayemazweni aseduzane lati ukuthi mhlawumbe bangabe bethe chithisaka bagcwala kebo-South Africa yebobutshwana lakwamanye amazwe aseduzane lati langaphandle nje kwamazwe. Kodwa-ke ayisibo bodwa abahamba kwamanye amazwe manandlela ibhinisi le-Johannesburg ulimi oluzawuqala umuntu yabekhuluma isishona, kanti indaba bona bengabi balutshwana. So nezinye indlela esikutshoyo ukuthi mhlawumbe nxa kubalwa engxenye abakhona abanye abasifihlayo ukuthi bangabonakali kumbe abatholakali kude lapho kumele batholakale khona. So sizibuza ukuthi kambe kuhamba njani nxa sokunjalo, ngoba sikhangela ukuthi uBulawayo usegcwele kodwa ngakuthiwa ulokhu esehla inani khonokho bekusuka kusidanise lapho okubangela khona okugeza khona sobala ukuthi masekubeilimitation sokuzaba embangela ukuthi uBulawayo agcine egqinyagqinyiwe waba izigaba ezimbutshwana kusuke ku-12 constituencies kwehla.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Lokhu sikudaba lunye. Abanye bathi inani labantu besigaba seMandebeleni lehla kudala ngesikhathi seGugurahundi, njalo abantu belokhu bengakabuyeli. Kodwa abanye ngabathi kungani ezibhedlela zabazithweleyo kuhlala kugcwele omama abakhulelweyo, okwenza kumangalise ukuthi kanti abantwana abazalwayo ababalwanga na? Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Methuseli Moyo. Saqala ngokumbuza ukuthi yena uwabona njani amanani la.
Ya kuyethusa kanti ungani kukhomba khonokho ukuthi inani labantu lokhu lisehla nxa kusenzakala ngaleyo ndlela, ukuthi kungenzakala ukuthi abantu becine sebebalutshwane kakhulu. Singazi njalo ukuthi sokungathiwani, kodwa hayi inani langona likhanya lisehla kumbe lihlala likhonapho liyantenga ntenga, kodwa ungakhala kwezindawo inani labantu liyakhula.
Khona kungakubangelwa yini ukuthi abantu besigaba seMandebeleni inani labo lingakhweli njengezinye izigaba zelizwe? Kuyini kahle kahle ngokubona kwakho?
Izizathu ezingabangela khonokho, I think okokuqala yasithi thina ngo-1980, 81, 82 kuqala indaba zeGugurahundi abantu abaningi singathi ngabantu abe-able-bodied babaleka baya kuboBotswana baya eSouth Africa abazange bephenduke labo bantu. Kwathi kuqala indaba zabo esaphu lani lami ngakhumbula amakhampani aqala ukuvala kakhulu koBulawayo, basuka abantu baya eGoli besiyadinga imisebenzi, kutsho ukuthi abantu babavalutshwane yaya ilokhu iswelakala imisebenzi abantu bahamba baya eGoli. Ngakhayela emulini eziningi kunapha eMathebelelendi abantu nxa ngikhumbula mina abantu angakhula labo engafunda lapho ngingathi maybe 90% of them baseGoli. Ezimulini wakhayela ezimulini ukuthi abanye abantu bangaphi, iningi labantu baseGoli ikubangela ukuthi abantu bebalutshwane konoko esingathi thina i-depopulation abantu basuka behambe bekogoli umuntu ehlefike ehlale khona ngalele muli yakhe engazaphenduka ekhaya
siyasizwe kwesinye isikhathi abantu abadabuka esigabeni semandebeleni bekhala ngokuthi ababalwa kuhle amanani angani ayancindezelwa ngenhloso yokubana kungahanjiswa uncedo olunenge esigabeni lezo ubona ngani kungakho liqiniso yini khona lokho
yebatho njalo abanye kodwa into wangikhona ungakukhayelisisa kuhle kunzima ukuthi thina situkuprove mbuthi nanku yikho lokhu kwenzakala ibikhona i-census khathesi bawone bengena zonke izindlu bebala kunzima ukuthi singathi thina nxade bebale sithi kusemagwegwe babale emagwegwe babala ngale bazalahla njani inani labantu kusho ukuthi inanilo lelo kuzamele silikhole ukuthi ilo likhona bese sibona ukuthi sidinga isizathu zokuthi indaba abantu bebalutshwane kungathiwani kodwa ngokuthi abantu Zimbabwe ikakhulu emandebeleni sesahlala singathembi umuntu ungahlala vele ungamthembi kunzima ukuze umthembi kunzima ukuze abantu bethembe igovernment so yikho ke bazasihlala vele belensolo so kukuyona igovernment ukuthi yenze izinto zayo zicace itshengise abantu ukuthi hayi ngeqinisa ngempela khonokho esikutshoyo yikho kukhona
umnumzana Methusele Moyo yingcwethi yecubungula ezombusazwe ubexoxa egcinweni lestudio 7 ekwabulawayo Commission ebona ngokulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazane e-Gender Commission iza kuba lomhlangano wokuhlaziya ukudlwengulwa kwamantombazana lokubendisa besebencane enkundleni ye-Stanley Hall emakhokhoba kobulawayo ngomgqibelo. Okunenge asikuzweni kuntathele izindaba ye-Studio 7 uGainer Gumede Saidi. Exoxa lomnumzana Dalubuhle Sibanda isiphathamandla se-commission ekobulawayo.
Kusuka kusidanisa ukuthi kati i-census phela kayifalanda ukuthi umuntu uyabe ebhalisa ukuyavota i-census ngabantu abayebebalwa linani labantu abaye bekhona sibili abatholakeleyo kusetyenziswa i-de facto method yokuyikho ukuthi umuntu ubalwa lapho afithakale khona ngalezo khathi. Ukusuka lokhu sidanise njengobulawayo ukuthi nxa sihambe sidaladena nxa nje sikhangele emalokishini abantu baningi. Njengamanje ukhangela amabhasi ezinsuku zonke ayethula abantu evela emadolobheni athiyeneyo okungaba ngukuthi mhlawumbe nalelo langa kubalwa ngakugaya ukuthi abantu batholakale bebaningi kodwa ke sesisuka sizibuze ukuthi kati kubangelwa kuyini ukuthi iBulawayo ngasiyibona thina sisithi silabantu abaningi asebengezelelekile lanxa uhambe ezitaladeni zakoBulawayo kuyabe kuminyene kugcwele abantu abathengisayo so sesizibuze ukuthi abantu bona labo bathengisa behlala ngabo mhla kubalwa babengabo.
Siyazi ukuthi eMathebelelendi yikho okulabantu labo okuthiwa ngama-minority abantu besindebeleni babikwa bebalutshwana ukwedlula abesishoneni. Leyo kayisiyoncazelo esuthisayo yini?
Okumele sikunanzele ukuthi lanxa uBulawayo ulibala lesibizo lesidebeleni la eMathebelelendi ibizwa ukuthi seMathebelelendi kayisiki ukuthi abantu abakhona ngamandebele kuphela. Siyakunanzela ukuthi abantu kakhulu abavela emashonalendi sebegcwele koBulawayo abantu abavela emashonalendi lakwezinye indawo komanikalendi kibomaswingo bagcwele khonapho koBulawayo so thina besikhangela ukuthi mhlawumbe inani leli liyaphuma sokuveza ukuthi sebegcwele koBulawayo ngoba khonapha xa uhambe esitaladini kuyavela ukuthi abantu abakhuluma isishona sebefikile koBulawayo baningi so yikho sizibuze ukathi indaba inani leli lingavezi khonokho kuyukuthi kambe singaze sizwe abantu abalutshwana bangumsindo ongaka ngolimi lwabo xa kuyukuthi balutshwane so esuka sekunanzele ukuthi laxa uhambe esitaladini lapho kuthengiswa khona kibo-4 avenue kibobani bani kuyavela ukuthi abantu abagcwele khonaphala phansi ngabantu abakhuluma ulimi olungasolo lwamandebele so ke ngaze sithi amandebele malutshwana kodwa-ke bakhona abantu abangakhuluma ulimi lwesindebele asebethe bagcwala koBulawayo besikhaya ukuthi inani lwanelo ukuveza ukuthi sukube le increase ibangelwa ngabantu abavele kwezinye izindawo abavele ngaphandle kwemathebeleni bezohlala lapha koBulawayo kodwa koloku i-census ayikuveze so siyazibuza ukuthi sihle kwathini.
Kumbe mhlawumbe ingcazelo baba Dube engxenye eMathebelelendi liyelamisa kakhulu.
kungaba isizathu sonesi ukuthi abanengi abantu bakithi bayagidima bayemazweni asedulwane lati ukuthi mhlawumbe bangabe bethe chithisaka bagcwala kebo-South Africa yebobuthwana lakwamanye amazwe aseduzane bathi langaphandle nje kwamazwe. Kodwa-ke ayisibo bodwa abahamba kwamanye amazwe banandlela ibhizinisi e-Johannesburg ulimo oluzakuqala ngumuntu yabe khulumisona kathi indaba bona bengabi balutshwana. So nezinye indlela esikushoyo ukuthi mhlawumbe nxa kubalwa engeyabo akhona abanye abasifihlayo ukuthi bangabonakali kumbe kabatholakali kude lapho kumele batholakale khona. So sizibuza ukuthi kambe kuhamba njani nxa sokunjalo ngoba sikhangela ukuthi ubulawayo usegcwele kodwa ngakuthiwa ulokhu esehla inani khonokho bekusuka kusidanise lapho okubangela khona okugeza khona sobala ukuthi maso kubi-limitation sokuzaba embangela ukuthi ubulawayo agcine egqinyagqinyiwe waba izigaba ezilutshwana kusuke ku-12 constituencies kwehla.
Lapho-ke belilalele umnumzana Dalubuhle Sibanda, siphathamandla se-commission ebona ukulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazane e-gender commission. Ubeqoqa ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba lobulembu lezimlife.com liludaba lokuthi amapholisa akwele Australia asedlulisele phambili udaba alubikelwa ngunkosazana Susan Mutami owathi yena wadlengulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi eleminyaka elitshumi lanhlanu. Lokhu kutsho ukuthi amapholisa asebenza phose umhlaba wonke jikelele awe-Interpol yiwo asezaphatha lolu daba, kutsho leli phephandaba. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi inhlanganiso ye-World Health Organization isiphe umkhuhlane we-monkeypox isimo sengozi yomhlaba jikelele ukuze kube lokuwucubungula okujulileyo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani ku-VOA Ndebele. Ngithanda ukubulisa bonke abamameli be-VOA Ndebele kunye konke nabasakazi be-VOA Ndebele. Mina kule nto ngihleli ngiyizwa la abantu bakithi bekhuluma ngayo la ikakhulu kahle kahle be-encourage abanye abantu ukuthi bengayi ukuyovota, bekhuluma ngokuthi kuyafana bengazi bayovota akulanto izowenzeka. Mina ngokwami ngibona kuyinto e-wrong kakhulu le ukuthi silahle lenithawulo sithi angeke sisayavota ngoba vele obvious iZANU-PF izarobha. Mina ngicela nje ukuthi abantu behambe sihambeni siyevota ngobuningi bethu, ivoteni ngobuningi bethu ukuze noma ma ingabe izama ukuthi iyarobha ithole ukuthi idliwe ngamavoti amaningi kakhulu. Ithi-ke ma isiyalela-ke esihlalweni kubonakala ukuthi iyalila ngempela idliwe okusegcekeni. Nosizo singaluthola kwamanye amazwe lapho ukuthi basincedise ukuthi sikhiphe izama. Sizohlala singayivota abantu bakithi sithi vele kuyofana, kuyagcina ngani sihlele kufaneni khona lokhu? Kuze kube nini sihlele kuyona linto esithi iyafana iyafana? Kumanje abantu abangaphandle baxoshwe emazweni angaphandle, sizoya kuphi? Siyobuyela siyohlale kufaneni khona lokhu okuvele kubuhlungu kangakukufana kwakhona khona lokhu esithi vele kuyafana? Please bantu bakithi, asihambeni siyovota, asihambeni siyovota ngobuningi. Izani ukuthi ma irobha irobhe idliwe ngamavota amaningi, ma kukuthi iyabe idliwe amavota amaningi kuzoba nzima lokuthi irobe. Nosizo singaluthola kwabanye abantu abangaphandle kwamanye amazwe angaphandle ma ingabe ikuyukuthi sivotile ngobuningi. Ngiyabonga okhulumayo ubheja nomnyama lapha phansi emasungamali ezikungwa.
Salibonani basakazi baka Studio 7 lani balaleli ngithanda ukuqondisa inkulumo kaBaba lapha kasazange wathi ukuthi ungubani lo okade sithi singasihluphi ngokuyavota ukuvota kubalekile emthwakazi omuhle wena babothe singabhalisi ngoba izani yalela yikho thina singumthwakazi sisithi sifuna ukuzimela sodwa sasivele siyilizwe kudala lakudala uyakwazi uBritain ongiyena owahlanganisa le Mashonaland bayakwazi United Nations bayakwazi ukuthi sasivele siyilizwe ngakho ukuze besikhiphe ngoba yiba basihlanganisayo ukuze besikhiphe kufanele bebone ukuthi iMRP silabalandeli abasisekelayo ukuthi siphume eZimbabwe ngoba iZimbabwe iyahlupha for 40 years iZimbabwe ihlupha izwe letha lidevelopha izwe letizi abantu abantwabethu abaqhatshwa konakele nje imigwaqo izibhedlela ezikolweni singabantu bemthwakazi ngakho United Nations lo Britain nxa bebona sisekela iMRP ngamavoti balawa amandla ukuthi noma iZimbabwe salukuthi isinikilize lethu balawa amandla ukuthi besikhiphe ngapha eZimbabwe ngoba yibe basibhakayo kodwa bengabona kungela abantu abavotayo abe MRP bazathi akuthi ukuthi la abantu ba right eZimbabwe ukanti asikho right ngakho bakithi asiphumeni ngobunengi bethu bantu bemthwakazi siye register kubonakale ukuthi sikhona siyafuna ukuphuma eZimbabwe ngiyabonga balaleli ngiyabonga lawo umsakazi ngidliwa isikhathi kodwa inkulumo yami inkulumo yami indanyana nje yona ngiyabonga
bantu bakithi bantu bakithi ngiyalivusa emunhlanhla ngihlanhla mahlango seButswana eFrancis Town ngiyalikhuthaza lapho lonke malungu wesigabeni selupane lapho ukuthi lihambele iregist ukuvota bantu enxa uNkulunkulu angasizwela kumnyaka ozayo ngithi ngiyalibingelela lonke imbingelela umama nanhlanhla lapho maluma mopholungwenya unkomo lapho RJ lo nkosikazi wakhe uPriska laba komamazala konamdumisi laphana lomdala uNdlovu kumajwebana laba uMoses Chuma ngithi hambane iregist ukuvota yimusobhukwenu lapho eFrancis Town unhlanhla mahlango ngithi ngiyabonga
salubonani basakazi beStudio 7 nani balaleli beStudio 7 ngufeli qinisa lokhulumayo kwaseluphane eJabiwa eGhana ibasakazi nani balaleli beStudio 7 ngiselale indaba kaNkomo leyo ukuthi uNkomo uthowa dingisa ilizwe uNkomo ilizwe kalithengisanga uNkomo uze ayenze ajoyine izano eze kube neunit nezano ngoba basekukubi lapha eZimbabwe abantu babefa mahlayana abantu babebulawa abantu so wabona uNkomo ukuthi no ayilana ngoba abantu the way abafa ngakhona akunanto ngoba wayesememezele kwakhathala umdala wayetshelile iAfrica Union wayetshelile iUnited Nations futhi iUnited Nations njabo America nabuBritain yibo ababevele beyiqoqile le ndaba ukuthi vele emathebeleleni akuyohlaselwa kuyobulawa so kwenzeka the way okwakwenziwe ngakhona ukuthi vele kuyohlaselwa kuyobulawa emathebeleleni hayi ukuthi uNkomo wayele ntuzano lapho wayesekatlituza ngomgabe or wayesethengisa ilizwe wayesethengisela umgabe ilizwe kwasokuzima lapho vele naye sebona ukuthi there is no way to go ukuthi engayaphi ngoba i-Africans Union yayibhekile ile ntuzana i-United Nations abo-America nabo-Britain futhi yona i-Britain yiyo vele i-Britain ngokuwekeyo le ntuzana yayihamba nomgabe ngalesi sikhathi vele yayisendleleni zikamgabe ukuthi uNkomo kuthiwe akanqamule kunqanyule ilizwe eyala wayengayali ngoba wayeyala kwakukhona vele ababeku-emile ukuthi ma ngabe leli lizwe linqanyulwa ngalesi sikhathi kwakukhona vele okubi ababefuna ukukwenza yikho uNkomo akalanga ngoba wayala ukuthi hhayi akafuni izwe linqanyulwe ukuthi yona iletizana i-America vele kwasokukhona iBritain ne-America kwasokukhona vele ababeseku-emile ukuthi ngoba uyazi ukuthi iZipra yayilwa kanjani iZipra phela yiye eyadiliza umbuso kaSmith so babe iy'nhliziyo zabo zazibuhlungu ukufa kombuso kaSmith so lapho ukuthi kuthiwe kunqanyule ilizwe into eyayizayenzakala ilizwe selinqamukile kwakuzoba kubi kakhulu cha azange aze athengisa ilizwe angazi ukuthi abanye bayibona kanjani bayibona ngayiphi indlela njalo bayicabanga ngayiphi indlela kodwa iqinisa yilo lelo
Studio 7, Studio 7, ndivuka njani? Nami ngivukile mhlaka 25/07/22. Ngikhuluma ngumaphosa phansi leNdolwane esigabele sencane kwaMakhulela. La ugcina khona abantu emabhongani le. La ugcina khona abantu. Mawuqeda lapho uhamba ngesigango eWange National Park awuphenduki. Ngibonge kakhulu bakithi ngikhuliswa ngikhuluma yabantu baseBhinga, abantu beBhinga liphakamisela isandla ngokuthanda kweZimbabwe. Abanye abantu izigaba mbona ngani iZimbabwe bayithanda phela bayithanda njengani abantu beBhinga. Lami sengicaba ukuthuta khona le emabhongani bezohlala kini ngoba ngiyalibona ukuthi lingabantu abathanda ilizwe labo ngoba nanku likwenzile futhi kuma-election la mawazilaliwa winileyo. Hhayi siyalibonga mina kakhulu kakhulu ngiyalibongela abantu beBhinga la kwena la adlulayo ngayo ngiyayizwa mpela noma likhuluma abantu beBhinga ukuthi libambele afuna iZimbabwe iye phambili. Labo bezanu labo okuthiwa ama-structures amboni ukuthi kuyabasiza loku akusebenzi. Umuntu uyazikhethela into oyifunayo okuthiwa hey i-triple C ama-structures yini ama-structures. Umuntu uyazikhethela into engaphathina kwakho into oyenzayo noma ungazibela ama-structures. Anti bona bayenzela ama-structures ukuthi berobhe kahle abantu. Ngiyalibongela abantu beBhinga, hayi ungathi bonke bakithi sonke eZimbabwe singafana labantu beBhinga. Ilizwe lethu kube seli-right ngakuthi laba right kudala siyale lokulohlala sethusa abantu beBhinga bayethusela kodwa bayezinto i-right sonke isikhathi. Maye abantu abayengabathusela zoso kukhulunywa emsakazo kuthiwa bayesaba ukuthi benze lokhu. Ngabona usayesaba kusho ukuthi awukabi lokuze lesibindi sokuthi into ekhuluma uyayimela ukukhuluma nje. Uma ungumuntu ungayisabi yenza njengabantu beBhinga. Ngiyaliphakamisesana abantu beBhinga ngisacabanga lami ukuthi ngifuna izincwadi ezohlala khonapha eBhinga ngempilelani kahle noma sihlupheka sisonke. Ngiyabonga
ngiyelele ku-Studio 7, Studio 7. Kulo mbuzo enginawo lapho suka uncake kunamagama lokukhulunywa abasakazi bethu lapha bethi izinto esizithumela lapha ku-Studio 7 abalakwenza nazo, which means izinto esizithumela nje lapha azisebenzi abasincedisi ngakho. Kanti sithumelela ukuthi mhlawumbe sebasicela usizo ku-Studio 7 ukuthi ngoba ngiyayilalela eminye imisakazo abantu uma bekhala kunye kuyaba kuhlupha yayibuya i-feedback ukuthi hayi into eyake yakuzwa ngomunye umlaleli kanje kanje isolveke ngale indlela. Kodwa ku-Studio 7 nje kuthula ukuthi ezwi siyathumela lokhu lalokhu kodwa ama-feedback ukuthi laba babekhale ngalokhu akubuyi ngoba mhlawumbe basiwaye besitsho ukuthi kabala kwenza la mazwi siwathumela kiwo. Cela nje impendulo khonapho. Ngiyabonga.
Hayi siyabonga balaleli bethu. Nxa sisithi amazwi la awalani le-Studio 7 siyabe sisithi ngamazwi enu balaleli bethu angaveli ku-Studio 7. Qhubekani lisithumela amazwi enu kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyabonga.
Kudala sisokola sikhala sisenkangala kungekho ozwayo. Kudala sisenhlani sithandaza umdala ukuthi asihawukele lathi. Kudala singazazi ukuthi singobani abangapha abaphila njani abahlutshwa yini njalo abafunani. Bantu nabakamambo lomzila wegazi ngiyalesaba. Uma ngingathula ngingalibongi ngiyabe nginxoba ufudula ubhense. Ledwala ngalichamela litshe ngolunya. Injobe enhle ithungele ebandla. Ingoma emnandi iyaphindwa. Kwakuhle kuyabukwa. Kunini kukhalwa kusolwana kuliwa kugwenqona kuyiselwana phansi. Kunini sigalile emzini ngakithi ukubola ukudla kuswela abadli. Kunini silime emzini ngakithi sikhumbule kungasela mdaka.
Obet Dube ucela uncedo lokuphathiswa ngemali yokuya emibuthanweni wokuzilibazisa kwele Germany. Kesizwe amazwi kaDube.
Salibonani lonke bakithi abalaleli bemsakazi weVoa iNdebele. Ngiyalibingelela lonke emagumbini wonke amane omhlaba. Okhulumayo ngu-Obet kaDube imbongi. Kuliqiniso sibili ukuthi ngamenywa kwele Germany. Izinga bese ngikilo kathesi ivisa sengiyitholile ngilayo. Abaqoqi balomcimbi babethe kumele ngizibonele konke kuze ngiye khona ngoba ngiyakhangisa ikhono lami ngale. Kodwa ke accommodation bathe sebezalungisa indawo yokuhlala. Mina ngizifunele ke itikiti lokuya khona. Kathesi into esingixaka nje kwakathesi ukuthi ngithole imali yokuthenga itikiti. Yiyo esangixakileyo sibili. Bengifisa ukuthi alibangaba lenhlanhla ngithole abangifakela izandla ukuze ngiphumelele ukuya khona la ngiyekhangisa umsebenzi wami international ngolimi lwemzini. Ngiyafisa kakhulu ngoba lolu hambo mbonani kungangivulela amathuba ukuthi lami ngaziwe phetsheya. Kumele ukuthi mhla ka 2 August ngibe ngifika kwele Germany. Yililanga abangimelele ngalo ngisiyasuka ngelanga la mhla ka 8 August. Ngiyabonga
u-Obet Dube imbongi elodumo. Isikhathi asavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukeni ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. UZulu wehlukene umbono ngokuthi idolobho lakoBulawayo yilona elilabantu abalutshwana kakhulu elizweni jikelele. I-commission ebona ngokulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazane e-gender commission izakuba lomhlangano wokuhlaziya ukudlwengulwa kwamantombazana lokubendisa besebancinyane emakhokhoba koBulawayo ngomgqibelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.